Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge leli thuba ngibonge uTano Nokawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 27 Mabasa 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana okwenzakala lezinsuku.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda.
UZulu uthi impilo isibusiba lukhuni ngamandla ngoba intengo isikhuphuka mahlayana nsuku zonke.
Into yokhona ukuthi into enjengokudla kwezinye isikhathi ungagcina ukwanzile ukuyithenga, kodwa uzagcina ukukhatha ezinye izinto. Yikho kuthola ukuthi khona abantwana bezikolo abaningi ofuze ngabafunda, abanye abasafundi sebezihlele.
Abalwa impi enkululeko eMadlambuzi bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezanu PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa nguhulumende eMadlambuzi.
Laba abazithi bangama veteran bahamba besephisela abantu ukuthi kungajeni zaphende ngingakotheni zaphende sizalibona, but abantu bazimisheli, abantu bakudiniwe into enzakala elizweni lakho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi abantu akumelanga baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yempahla mahlayana ngoba lokhu kutsho akutsho ukuthi umhlaba usudilika. UChiwenga wethule amazwi la emhlanganweni wezamabhizimusi oqhutshelwe eZimbabwe International Trade Fair izolo. UChiwenga wethule amazwi la ngesikhathi inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association inakora isithi ukukhuphuka kwentengo yezinto okuqale ngomvulo sokuthiye uZulu weZimbabwe esidla lokhlubu. Emkambo wensitha idola leMelika elilodwa lithengwa ngamadola eZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili i-$2000. Izinto ezikhwelileyo zigoqela isinkwa sona esikhwele sisuka ku-$1200 Zimbabwe dollars saya ku-$1430. Okunye okukhwelileyo kugoqela impuphu, amafutha okupheka lokunye okuthiyetshiyeneyo. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu eye ibhejwe likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kulusizi ukubana umsekeli kamongameli ekhulume kanjalo ngoba into zonke uma ziqansile kutsho ukuthi impilo yabantu ubunzima buyanda. So okwanda kobunzima kwabantu uzakhangela ukuthi yonke into iyaqansa, iholo labantu liyabe lingaqansanga, imali yethu lahlekelwa yisisini, abantu bayagola baphila ngamaphilisi abe seqansile engaseneliseki, indlela ababulele ngayo ilizwe inike abantu imkhuhlane.
Uthi uChiwenga abantu kakumelanga baphaphatheke bethuke angani umhlaba usudilika ngenxa yokuzamazama komnotho kumbe ngenxa yokukhwela kwentengo yezinto, ngoba uthi yena uhulumende wakhe uphezu kwalo lolu daba njalo yizavunguzane nje ezidlulayo. Uthini ngamazwi anjalo?
Kanti abantu abazahlala besitshela ngokuthi singethuki. Sisu abantu balahlekelwe izimali ngombuso kamgabelo ogono. Imali zacatha nje emabhenki ayekhona. So kuba nzima ukuthi namhlanje ovuko sithi abantu bengethuki. Abantu kufanele bethuke ngoba akulanto ebonisayo ukuthi kukhona abazakwenza okuzathuthukisa okuzatshintsha impilo zabantu. Siyamkhumbula umthuli wathi ngena wakubeka kwacaca ukuthi vele ibhondi lethu yona le imali esilayo siyomali. Kodwa ngenxa yokuthi umusa ungene phakathi kule ndlela oyenziwa ukuthi ubone ngayo izinto, waqabuka sesithi imali sesile surplus. Isaplasi yangkhona iyabe isaziyo izusizwa yibo kodwa ebantwini impilo yaba nzima inzima and izikolo ziyavula kungasukongaki into ziyabe zikhwelile abantu balahlekelwe imisebenzi. So vele akulanto engenza sibe lethemba kulokho kukhulumayo. Lokuthi balendlela yokukufixa asibone ngoba ngabantu esesiphile ngayo ngaphansi kombuso wabo okweminyaka over 43. So akulanto asebeke bayikhuluma yenzakala especially ekuthuthukiseni impilo zabantu.
Alo ke ngumnumzana Mbuso ofuzwayo umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu. Lokhe sikudaba lunye uZulu uthi impilo isibulukhuni kakhulu ngoba intengo ikhuphuka mahlayana nsuku zonke. Sixoxe lo mzali umnumzana Ndodana Sibanda wedolobho lePlumtree.
Ngabe kuthiwa kuyenzakala, ngabe kuthiwa khona amashopu wonawo ayiwona athengisa amarandi. Abantu laba behola amarandi, bahola amayusa, behola amayusa. Kodwa manje ukuthi uhulumende layo kayila sifiso sokuthi abantu bephile, ayila sifiso sokuthi abantu bebe ngabantu abathenga njalo bephile impilo engcono. So iyayekela kuphela and uyathola ukuthi i-society si-divided. Abantu kulaba hola ngamarandi, kulaba hola amayusa, kulaba hola so ngama-bond. So khona kuhlala kuyabulala kakhulu vele kwenza impilo ibe nzima kakhulu ubuhlungu. Hayi into ekhona njengokutshontshwa lokhu kwemali lokhu bakithi abantu laba kufuze ukuthi ngaba yabotshwa kuze ucace ukuthi uhamba njani. Abantu laba kufuze ngaba yabotshwa bona mala base airport usecurity officer lona wazwakale khuluma wonke kuze uyubet angels laye kafrizele imali wonke bona abophasho njava bonke ababotshwe laba abantu bebonakala bebotshiwe kuze kukhanye ukuthi khona khona siyangaphi njalo senzani. Ngaphandle kwalokho vele akulamuntu ongabaxolela abantu abantu laba ngoba siyakubona ukuthi bona ngoba bayekela zonke izinto abakhuluma anto bona ngathi sibathule zwiya asozulu bekhuluma abantu abayikhuluma ngelokuzela ngegold mafia angazi bekhuluma khuluma into ezingazwakaliyo ungazwakaliyo total wonke lokho umuntu ukazwakala lapha bababambile straight bababambe amapenti ephansi. So avele abala ngenye indlela bangayitsho bangamasela hayi akwenziwe iplan baboshana abantu thina sifuna ukuthi sibone bebotshiwe kuphela bebethathelwe lezi zinto lezi kuze ucace ukuthi imali le iyathathwa sesisengiwe kakhulu ilizwe lesilisengiwe kakhulu asalinga sala lutho ngabantu abalutshwane kulokuthi kanti abantu abaningi bayahlupheka abantu abaningi bayahlupheka hayi bofuze bebotshwe sibili abantu ngokubona kwami. Hayi kulomunzima obukhulu apha ezweni leZimbabwe ngaphandle kokuthi kuze kulungiswa ngathi kuzahamba njani ngoba singaqeda enye 10 years nje. So kusho ukuthi vele ilizwe leli lizwe abantu ama-destitute kuphela ama-destitute.
Manje ungasitshela ukuthi intengo isihamba njani asithi thina abantu bayenelisa na njalo nxa bengela bayenzani abantu baphila njani?
Okwenzakala kulokunzima ukuthize into yokhona ukuthi into enjengokudla kwesinye isikhathi ungacina ukwanzile ukuyithenga ngokufosezela kodwa uzagcina ukhatha ezinye izinto. Yikho uthola ukuthi khona abantwana abezikolo abaningi ufuze ngabafunda abanye abasafundi sebezihlalele because uzafundisa njalo umntwana wena uthi soko uthola imali empupu. Kunje so sithwele nzima ukuthi khona even i-school fees ukwazi ukubhadala examination fee. Ungananzelela ukuthi kwakhona even ama-examination fee njalo khona edure njalo bayalikhisa ngeboma ama-examination ufice kuthiwa abantwana bafeyilile bonke. Last year sibe la problem abantwana bafeyila bonke obuningi befeyiliswa ngeboma besenziwa iboma ukuthi izimseki bayathengisa amaphepha bayathengisa amaphepha lakho kusho ukuthi bayalamba kwalezi mseki bayathengisa amaphepha so amaphepha ese-leaker futhi. So abantu vele into ezinjengezikolo bacela beyekela begijimisa ukuthi imali yempupho kuphela ngidle ngoba kunzima ukuthi le mali eholo lakhona uhola amabhondi akhona athe ngi luto. Ah, unwa ufia la panos patire mba kwa kuchinchila genyi male panzi kakulu. Every time nga ukuholo, veleba ema ma data ukuholo. Nga veleba kwa tulo 15 lo 30, lapo watlibe kweze kona kwa uma male lezo, kweleze pezulu. Utina usia tingi rambi, usia tingi US dollar, ufututi I pezulu nga nziyo. So, impilo wako na vele iba nzima kakulu. So, akulo nzima, abantu wakitana be kube dropa ezi nyizi ntwe ezi fuzeze nzagale. Ezi nje ezi kolo watu watu, kwa kansila loku mwa. I want loku suwa ilajari, ufundisu mtu alugaba ilajari.
Hello ke ngumnumzana ndodana Sibanda umzali obekhuluma icingweni le studio 7 eSplumtree
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote lenkulu
Asambeni madoda siyovota
Abalwa impi yenkululeko emadlambuzi esigabeni seMathebeleland South bathi bahlukunyezwa ngabanye babo abakubandla elibusayo elezano PF asebefuna ukubasusa endaweni abazinikwa ngokhulumende emadlambuzi kuthathwa umhlabathi wabamhlophe. Lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho olukhulu oluzenziwa kulona lo umnyaka. UEzra Chisas Banda we Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo eSplumtree.
Lokhu kuchazwe ngabalandeli baleli bandla emhlanganweni omkhulu wokukhakasela ukhetho oluzayo. Umkhokheli bandla lezaphu uMnumzana Simangaliswe Nkomo uthi bathwele nzima abakubandla lakhe.
Laba abazithi bangama-veteran bahamba besethisela abantu ukuthi ngajoyina izaphu yonileyo kumbe ngavotela izaphu yonileyo sizalibona. But abantu bazimisele, abantu badiniwe ngento eyenzakala elizweni lakho. Basithini ndawo yonkele ukuthi hayi bayasethusela kodwa hayi sizimisele.
UMnumzana Dikwa Dube omunye wabalwa impi yenkululeko uthi abanye bakhe abakubandla lezanupiwe bazama ukumbamba ngamandla angene kubandla lezano PF.
Kasi kufisi ukuthi kona kube lokuvota okwamaseli sifuna ukuvota okuqondileyo ngoba umbuso wezaphu yiwo oyiwo endaweni yethu. Bathi kona kubhalwa ngamaseli bahamba bethatha izithupha zabantu bekubhalisa ngenkani.
Amazwi kaDube agcizelelwa ngomunye njalo walwela inkululeko uMnumzana Nhlanganiso Ndlovu othi ngeke athiye izaphu.
So ngokunjalo nje kuyasihlukumeza okuyindaba kwalokwana. Bathi fanele singene kuZanupiyefu kodwa kasisafuni. Mina angisabi kodwa angiseyi kuya khona. Mina sengiqina eqembeni lethu elikamdala uNkomo.
Umfelokazi uCynthia Khuphe uthi kaholi ukudla ngoba kuthiwa umlandeli wezaphu.
Hayi, mina ngagcina ekugcineni kuya kwempuphu liyana kwathiwa impuphu ngeyabantu bezanu nje kuphela. So bahamba ngokuningi babo bahola leyo mpuphu bathi nabanye sange sihambe. Onjengami vele bahle bathi ngingatshelwa ngoba ngiyazi ukuthi ngiwezaphu. Phakathi lapho endihlala khona vele yimi ngedwa umuntu wezaphu.
Unkosazana Janet Ncube omunye wathola umhlaba ngesikhathi sokuhlaliswa kutsha kwabantu emaplazini uthi indlala isimthwalo senzima.
Asisaholi abantu abaningi vele asiholi babhala bakhipha bonke laba abanye abantu ababazi ukufika bakho ephathini yabo. Labusinyabenzela kakhulu kwabakhulileyo ngoba abanye ugugugu abagwanisa ukuthi bangazinceda. Sabe sikhalele ukuthi umbi labo bangathola okuncane ngabana bezincedisi manje njengoba betshiywa phandle khonapho bengalabantu ababasapotayo kuba nzima.
Umsekeli yampati ntambo wezamagagasi ye-internet njalo engummeli walesi sigaba edalele ephalamende uMnumzana Dikumuzi Phuthi uthi ngamangala uhlaza tshoko okhunywa ngabasekeli bezaphu.
Ngithanda ukukubeka kube sobala ukuthi ngamanga ke wona lawo ngoba sibazi abantu bakithi bengabantu abahlezi kuhle bonke ngokuthula. Uhulumende weZimbabwe kunele bandla leZANU PF ngukhokhelwa ngumbono kababa uPresident Emmerson Ndambuzo Mnangagwa olokuthi wonke umuntu kaphathwe ngokufana nayo lawa ngokulinganiswa. Wonke umuntu ngendlela engazi khona uyathola umumbu, uyathola wonke ama inputs aphathelane lokulima, uyathola konke okuphathelane lokufuya. Inhlelo zonke zikahulumende nxa zisiza zilanda uZulu weZimbabwe, zilanda umuntu wonke.
Amapolisa akulindawo athi akula muntu okwamangala ngokuhlukunyezwa ngezombusazwe. Kukanti emhlanganweni lo umkhokheli weZaphu uNkomo utshele abalandeli balelibandla ukuthi bengavumi ukwethuselwa ngabalandeli beZANU PF. UNkomo uphinde wathi kumele balungiselele ukhetho olukhulu olukhalele ukwenziwa kuphele kukaNtulikazi kumbe ekuqaleni kukaNcwabakazi. Ngiyimele Studio 7 eMadlambuzi eSplumtree, igama lami uEzra Chisas Banda.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sivela ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo.
It's the best paper.
Iphephandaba lezimlive.com lilodaba lokuthi akula ngitsho lo yedwa weZimbabwe ohlala kule South Africa ole permit esizaphela umsebenzi ocele uncedo kuhulumende weZimbabwe. Leli phephandaba lithi inengi lisalinde ukuthi ama permit la aqale aphele umsebenzi. Iphephandaba leNews Daily lilodaba lokuthi iziphathamandla zehofisi kamongameli welizwe u-Auxilium Nangagwa zivimbe uZulu obefuna ukuthatha imfanekiso kamongameli edolobheni leBeitbridge ngolwesibili. Intatheli izindaba ezingayisizo zemisakazo lamaphephandaba kahulumende lazo sivinjiwe ukuthatha imfanekiso kankosikazi Auxilium Nangagwa. Okwamanje balaleli sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 linjani basakazi njani, siyabonga izindaba elisinikeza izindaba ezingakhethi hlangothi, siyabukulisa ngathi lingaqhubeka ukuthi ibambe kanjalo. Ngidinga impawule lami lapha ngiyazo ezombangazisa into eyenzakalayo njengomthakazi. Siyabona kuyenzakala amaphathi akhona, abantu bayavota ngokuthanda kwabo, bayasapota ngokuthanda kwabo, kodwa into engiyitshoyo mhlawumbe ebona kwa singayenza yonke lento esifuna nayo mhlambe ngezifiso zethu, kodwa kufanele sibe kwazi singabathakazi siphila asithandeki noma singavotela wonke amaqembu la khona, especially asempumalanga lawa singavotela izani, singavotela iTCC, kodwa kufanele sibe kwazi ukuthi sonke isikhathi sabe siyi second priority. Sonke isikhathi is either iTCC or izani ebusayo, umuntu kamthwakazi sonke isikhathi is second priority. Engizama ukukutsho lapha ukuthi asivule namehlo sibone singenza njani ukuthi ngelilanga lathi sisifake ku-first gas, ngoba sisahlala siyi-second gas sonke isikhathi. So angitsho ukuthi mhlawumbe ngithi umuntu kavotele ini, kodwa asivulela amehlo lathi sike sizamele ukuzithuthukisa siyisigaba seMadebeleland, singahlali singayi-second priority ngazo zonke isikhathi. Kuyozokube nini kade
mavuko lonke ku-studio sami. Ya ngizwe undoda lo othi bhumshebelele, angazi ukuthi bhumshebelele umnceda ngani. Kale ukukhuluma ngephathi vele ngala support, ngakhuluma ngezaphu thabi osenganjalo, asidlali lapha baba, lapha sisiriya. Izaphu vele yadilizwa ngukoma isiko tshana lathi iniphathe sikhangele i-CCC lezani yamaphathe angadlala i-support. Lokho kwenu lokawula support tekela baba, uzodlala uzothi bhumshebele uzosihlabele abasakhulayo, kuncedi konke lawa olamuntu okhulayo ongasupporti izaphu bayabelanda into engxeke uyaholisa izikipa nani lamahewu njengoba linganamali zabaningani vela izapho baba kwaphela lokho tshiyana usibangela umsindo. Akwela muntu ematopo mnambele ematopo, akwela muntu ematopo angavotela idoti. Izapho vela kuvalwa lokho yasikophathi tshiyana nako ulandela unkomo ungafuna unkomo. Wena ntumuntu omdala sobaleka ususegoli ususithi abantwana bebehambe emaralini ezapho kuyabanceda ngani? Akulancedi loke yaso sigangela abafana abancane omqondisi wena bochamisa lina ngaliyazenela umqondisi kuphela izihambele manje ngobizaphu vela kuthi abantu abulandele ingcekeza
izindawo. Siyezwa ama opposition parties ayacala ukugxekana bakhuluma lokhu bekhuluma lokhu, kanti why singamsizana uPF sonke? Why singakhulumi ilizwi ngoba udubo lakithi lisihlasela sonke? Kanti asikuboni yini okuyinto okuyimbangi imbangele ebulala ilizwe lakithi izani? Why singahlabela izwi linye sonke sithi sikhipha izani silungise ilizwi? Lokhu ukuthi kona kuzwa kuthi i-CC yenza lokhu, izaphu yenza lokhu, izaphu ayikazibusi, i-CC ayikazibusi, MRP ayikazibusi. Asikhuphele umkhuhlane izani usuqeda abantu elizwe, umkhuhlane usubulela ilizwe phela laphela ilizwe. Sisekuhluphekeni nje ngayo izizathu thina asibamba neni loko ukuthi maphathizi ubani uthini ubani uthini ezihlungu saselezana uPF evale laphana. Ayikho into esingayilungisa, lobani lobani ngeke abuze, even noma ungazenza akula nto ongayilungisa izizathu thina asikhupheni lo mkhuhlane lo oyosigcwalisa amazwe osihlukunezayo izizathu. Kungaphuma izana uPF into elizwe abantwana bezimbabwe bazolala becula ukuthi ngoti noto kwamanje kusaselamasela la, asikhupheni amasela la ahlale robha abantu ngokudla lapha lapha abakhona bahambe bekampena ngokudla kambe abantu bazaholela ukuze kube nini abantu bengenamali abantu besihlupheka and bekwazi kamhluphi ukuthi abantu bayahlupheka abantu bathwele izinto ngaso ke barobha abantu asuku kambe abantu bahlala berobha abantu ngokudla suku zonke kuze kube nini abantu berojwa beqamba mali
studio 7 studio 7 sanibonani kanye labalandeli bakho ngivele ngisekele leya ndoda ikhona enye indoda yake yaphakamisa iphuzu lokuthi ngelinye ilanga sicela nini studio 7 lisitshele indaba ezenzakala ngaserussia hayi lezi ezenzakala ngaseamerika asiyali iamerika selingasitshela lobanje amanqaphunqaphu kodwa thina kakhulu sifuna ukwazi ngerussia lokhu kwenzakala erussia and irussia sihamba layo sithi viva russia viva 2023 futhi siyovota namakhansila lama-mps ethu kwe-mrp viva mrp viva viva russia viva viva mrp viva
sengibingelele enkundleni elinjani lonke basakazi themba lapho elikhona liphilile hayi ngeke ngithi limukise abantu bakithi abathanda iqinisa labathanda ukungasetshenziswa bantu bakithi mina ngicabanga ukuthi khona asiyekeleni ukuvumela ukuthi osopolitiki bedlale ngathi osopolitiki isikhathi esiningi lapho elizweni lakithi bahlala bekhomba le emazweni ase-west ukuthi yibo abayenza izinto zingahambi kahle emazweni ase-Afrika mina ngokubona kwami akulona iqinisa lelo kambe uma singabheka manje elizweni lakithi ngendlela abantu abahlukuluzwa ngakhona on the ground kambe abantu labana bahlukuluzwa i-America yini kambe elizweni lakithi bakhona yini oseke wabona umlungu emile etshone etshana labantu emgwaqweni amapholisi emile emgwaqweni etshone ehlukuluza abantu efuna izimali ebantwini ethathela abantu izimali kambe lokho singakubiza sithi yi-amerika esihlukuluzayo ngibona ingathi bantu bakithi isikhathi sokuthi singadlalwa ngosopolitiki ngoba kukhona igama elinye lalihlala likhulunywa lapha
ya namhlanje soze ngibe mude ngizokhuluma nje ngalaba abantu abathi ye mqondo naye wathi umqondi umqondiso kasile shona umqondiso lindebele lasemadopho siyakwazi lapho hlela qondiso lathi sinye singabakomoya yasiso mashona lampi ukugcwela abantu bakomoya utsholotsho ukugcwela abantu bakomoya ematopo bagcwela abantu bakomoya uyaziwe ngapi emathebuleni ngoba vele kwakula abantu bakomoya laphana umzilikazi wabathola ngaphi laphana bahle basa bonke bajonana bakhulumisa indebele so ngamandebele labana abantu kanti vele bona abantu abasula umqondiso kanti bona sebenzeni vele yini into esebeyenzele abantu besindebeleni ngobundebele babo ngibona siyinto esebeyenzile yini bengangitshela nje iwani umqondiso uzame ukuvula abantu ingqondo ubonisa abantu ukuthi lapha lilojiwe bona sebezokukhuluma kuzogxeka umqondiso kanti isigolide liyachaphuzwa abantu bayathaphuzwa omnakaga labantu babo labafazi babo into abayibhizi ngakubhizi besola umqondiso kuphela kanti igolide lelitshotsha phambi kona nalo womsimlomo iwayi lingakhulumi ngalo lokho zosolwa umqondiso ukuthi ye umqondiso yasilo ndebele solani nabanye abantu abatshotsha igolide linaliwomsimlomo athatha abantu babo nabasebenzi baqhathine bodwa abantu basemashona leli lokho lisola umqondiso ye umqondiso lishona hayi zamani ukuziqoqa mani bani hawu hawu kude lapho esiyakhona mani umqondiso wami uzokhulula abantu nayethi libhizi ukuzomchothoza kuphela hayi hayi zamani ukuba wabantu mani abantu besishonayo soze ube zibechothoza nabona bodwa kodwa thina abantu besindebeleni siyachothozana siyathengisana umuntu zami usesivula amehlo ukuthi sikhululeke lathi sabantu besindebeleni sonke nje hayi bantu bakithi
salibonani wasakazi westudio 7 ngiyalibingelela mbingelela labalandeli be-triple c ngithi khankasane ngamandla ilokhu ukuthi kuthiwa ye-triple c ayilabantu i-triple c ayilama-structures this abantu barejistile abantu bafuna ukuvota and abantu bayakwazi ukuthi 5 years leyizane busa into yonke izowonakala amapholisa akathatha abantu bayakhala batshontshelwa izifuyo abantu bayatshaywa amapholisa akasayenza umsebenzi ngoba sedizwa amapholisa sokusebenza imali kabaholi izane ithatha imali ithenge lokhu ukuthi akwasha izimoto ukuthi behambe bekhampena betshaya abantu ukuze bevotele izane so khona okuyana kumele abantu bebone ukuthi nxa isibethusela bengene kuzane upf kodwa ebhokisini umuntu ekhipha izane upf funa ukhipha izane upf this year sizondile lokho okakuthi akwasho ukuthi ewanki ebese sithi uridza ngawini uridza kawini ewanki uyakwazi lihlezi limfaka each and every time nxa kuvota uridza uhlezi edliwa more than 30,000 abantu la iyakwazi futhi this year ukuthi ewanki kawini so wena uyakusithi uyawina ngadiyekela ukutshona urobha abantu kabasayifuna izane upf bakhathele lalaba abantu abahlala besola umafa bethi umafa wakhuluma kube ngomqondisi lina ngaliyadingela umqondisi isikhulumeli ukwenzela ukuthi abantu bekwanisa ukumhlonipha umqondisi nxa yena efuna ukuhlonishwa ngabantu kahloniphe abantu umqondisi nguyaqala ukuthuka umafa so umafa kasosigodi okuthiwa kumele aqakezele umqondisi ningaze lisende ama-odien likhulume lithi umafa urong umafa wamtshela and liqiniso yikho libona ubhudilwana owakhuluma ngokuthi i-mrp stokfela sikamqondisi umqondisi udla imali kanti zange limphendule ngoba lesaba esithi kwachiye omangulube layesaba ukuthi uzolitshela iindaba zenu laqinela umagalila liyekelanini ukuqinela umagalila umagalila watshela umqondisi iqiniso and liqinise lingadingi irula futhi liyafuna kalifuni wamtshela
alawo-ke abengamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-whatsapp kunombolo zethu ezithi plus 1 0800 202 465 0318. Siyacela abalaleli, imlayezo yenu ibe mfitshane. Siyabonga kulabo abayenza ibe phansi kwe 2 minutes. Siyabonga. Kwezemelika, umongameli Joe Biden wazise ngolwesibili ukuba mpela uzancintisa kukhetho oluzayo, lanxa bekhona abakhononayo abebandla lakhe abathi yena usekhulile kumele achiye. UBiden oleminyaka yokuzalwa ngamachumi ayithoba minembili i-80. UBiden wethule umbiko wevidiyo ngolwesibili esazisa ukuthi uzaqhubekela phambili lathi yimpi yensika yemelika afuna ukuyiqedisa ngoba wayiqala. Umbiko wevidiyo lo ubutshengisa imfanekiso yabalandeli baka mnumzana Donald Trump owake owayengumongameli welizwe abangena ngamandla esigodlweni se-White House nyakenye befuna ukugenqula impumela yokhetho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina kande angilahlupho lo Biden. UBiden angasala eyinomini ye-Democratic Party. Uzawina because uvele efakwe khona phana ngama-Democrats kafakwanga ngama-Republican. Njalo loba kungasuye uTrump. Sekulezinto eziningi-ningi ama-Republicans abaziletayo abazifunayo ezingafunwa ngabantu baseMelika. Ngoba labo abantu abafuna ukuncintisana ngalo Trump laba bangaze bawini. Bachiye nengapi lo Trump akula. Bafanana. Bazabe bekhuluma izinto ezifananayo abazenzayo, abazifisayo, izinto ezingafunwa ngabantu. UBiden kasoze aluze i-election. Bakhona abantu ama-independence lama-Republicans amanye ayevele engafuni izinto ezazimelwe nguTrump ngesikhathi. UTrump lo Biden berana. So abantu bonke lapha bafuna ukulandela uTrump ngenxa yokuthi bafuna ukuwina. Bazanelisa ukukhipha ugcina inani lama-Republicans ona lawo amalutshwane afuna izinto zokudlwangudlwanga ezifana nalezinto ezifunwa nguTrump, ngoba kuza kuba nzima kathesi ukuthi nxa usiyarana umRepublican uzame ukuthi uzikhuphe uTrump, kumbe uzikhuphe ezintweni ezifunwa ngabo-DeSantis, kumbe uzikhuphe kwizinto ezifunwa ngabo-Pence ababevele bezenza. Zona ezo zokuphika i-election lokusupport uTrump ezintweni azenzayo uzazikhupha njani? Ngoba ungazikhupha ngumRepublican, abantu laba abavumelana noTrump kathesi kabasozi bakuvotele. Mbona ngani mina angilahlupho kangako ngokurana kukaBiden, because uBiden uyaberana on a different ticket and etshengisa izinto zakhe azenzileyo engupresident. Ubudala siyabubona ye ukuthi yikho abantu abafuna ukuwusebenzisa, kodwa mbona ukuthi ama-Democrats bangalahla inomini yawo ngenxa yokuthi nganxa ye-age. Hayi, mina ngimanga ukuthi mbona ngani uBiden angawina futhi.
Alo-ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlaziya izombusazwe.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Abakwethu, isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga uthi akumelanga abantu baphaphatheke ngokudilika kwedola leZimbabwe kanye lokukhwela kwentengo yezinto mahlayana. uZulu uthi impilo isisiba lukhuni ngamandla ngonxa yentengo esikhuphuka amahlayana nsuku zonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.